Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 13/4/2016 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Tina isikala ngakho sifuna ukuthi ukulumende asibone lati, asizwele lati. Because okwenzakalayo akukhanyi. Ama ofisi nangkona konke akukhanyi. Into esihluphayo njalo ukuthi asafuni National Disability Board, sesifuni National Disability Commission.
Abaphila lobugoga bakhala ngokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa indingeko zabo ngokugcweleyo.
Kulabantu abayi-13 ababhadalelwa yi-individual ababhadalelwa sana, so umuntu leyo uzayithatha imali yakhona. Bese kuthithi le enye imali yadeletwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo izavula isikhwama esikhangelelane lento ezinjalo, ngoba siyakwazi ukuthi futhi siya kuma-election baningi abantu abazabotshwa.
Isicelo seZimbabwe leNamibia sokuthola imvumo yokuthengisa impondo zendlovu saliwa yiKomiti yeCITES ebihluza lesi sicelo emhlanganweni wayo kwele South Africa.
Iqembu leHighlanders selingene kuma semi-final enkezo yeChibuku Super Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abaphila lobugoga bakhala ngokungazinikeli kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa indingeko zabo ngokugcweleyo lokuvala izikhexe ezikumthetho weDisability Act. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngabaphila lobugoga emhlanganweni owenzelwe eState Lottery Hall eHarare ngenjongo yokubonisana phezu kokungangeniswa emthethweni olawula phezu kwabalobugoga laba uhambelane lesisekelo sombuso. Iziphathamandla ezivele kungatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithi limihlangano yindlela yokuzwa kwabaphila lobugoga ukuba kuyini abafisa kungene kubhili ekusibanga sokulungiswa eyePersons Living with Disability. Omunye wabekade bekulomhlangano kungumkhokheli wenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe, uMnumzana Bruce Nyoni.
Tina isikala ngakho sifuna ukuthi ukulumende asibone lati, asizwele lati. Because okwenzakalayo akukhanyi. Ama ofisi nangkona konke akukhanyi. Into esihluphayo njalo ukuthi asafuni National Disability Board, sesifuni National Disability Commission.
Unyonethi akukho kubi ngokuqhuba imihlangano yalolu hlobo. Inkinga isekuthini kuzolandelwa na lokho okuyabe kuphumekiwo.
Ya, siyathaba ukuthi sikhona, kodwa asilaqiniso ukuthi esiza kukhulumayo yikho yini abazakwenza, kumbe bazakwenza njengalokho abakwenza suku zonke ukuthi baphunga usibize, abasibize bakhulume into esingasikhulumanga.
Umqondisi we-Disability Women Support Organization, uNkosikazi Rejoice Timire, uthi ufisa silungisiswe isimo somthetho obona ngezamalungelo abaphila lobugoga.
Manje kathesi masesibambanisa lokhu umthetho lalokhu le-constitution, sesikhangelela ukuthi khona umthetho uphume kahle ukuthi ha-a nathi abantu abagokhekileyo silamalungelo njengabanye abantu.
Bekhala ngohulumende ongaziqakathekisiyo inswelo zabo, okuvezwe isibonelo sokungabi khona kwenkokheli yaphezulu kulo mhlangano. Umhlangano walamhla wenziwa ngemva kwaleyo eqhutshwe eMashingo leMtare, njalo ungenwe iziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende ezigoqela olwezemithetho, olwenhlalakahle kazulu lezinye. NgoLwesithathu kuyona le iviki wenziwa eMarondela umhlangano onje, kuthi ngoLwesihlanu uzokwenzelwa eChinoyi. Ikhangelelwe ukwenziwa njalo imihlangano enje eBindura, Gwanda, Lupane lakoBulawayo ngenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Thank you. Umthetho andaba kamantshi kobulawayo ulahleka China icala lokubangela udlakela ebelisetheswa izakhamizi zaleli dolobha ezingamachumi ayithoba minwembili lasithupha i-86 ezabotshwa kulandela ukutshengisela ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Umatshi unkosazana Charity Maphosa uthe uvumelana lomtshutshisi ukuthi akulabo ufakazi obukhona ngalokho kumele leli cala lilahlelwe kaChana. Ukuze bakhululwe laba bantu, uZulu emazweni achiyene kunye lasekhaya baphathisa ngokukhipha imali yokubhadala imali yesibambiso sebail eyayisedlula inkulungwane ezimbili zamadola. Lokhu kutsho ukuthi limali sizabuyiselwa ebantwini laba. Kodwa umqondisi wesikhwama lesi mnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi imali le izabuyela kusikhwama sokuphathisa abayabe bebotshelwe ezombusazwe.
Okuzayenzakalayo ukuthi khona kulabantu abayi-13 ababhadalelwa yi-individual wasengabagadalela phana, so umuntu loyo uzayithatha imali yakhona. Bese kusithi le enye imali yadonetwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo izavula isikhwama esikhangelelela le nto ezinjalo, ngoba siyakwazi ukuthi sethi siya kuma-election baningi abantu abazabotshwa ngendaba zenezo ezombangazi, baningi abantu abazagcina besejele. So sifuna ukuthi imali yena le ihle yiyo ibe yeyifandi ezasetshenziswa xa abantu bebotshiwe bedinga ibail, ukwenzela ukuthi siyalecheza isihambe ebantwini sisiyacela imali. So izaba i-revolving fund ezahlala emalweni incedisa abantu bona laba abaye bebotshiwe endaweni ezinhleni ezifana nebail.
Sike sabona lapha ebulenjini abanye ngabakhalaza ngokuthi njengoba imali bezayiphiwa abasoze bayithole yini, bakhona yini elikelezwa besitsho njalo besithi bayifuna.
Awabathethi zingathi kona akula muntu osesilandile ekhuluma ngokuthi imali uyayifuna, kodwa-ke imali ayisezilime labo ababotshiwe izavulela kumele kwenze ukuthi incedise. So since abantu laba bekhitshwe namuhla, imali yakhona ingakathathwa, ingathathwa kusasa, kodwa-ke akula muntu osekulambile ezama umuntu ecelinye.
Yona yimalini imali yakhona eliza yiphiwa?
Imali le iyaithink imali engaba nganga ne-2500 iy'namba zakhona ngana ngisazikhumbuli kahle kahle, kodwa imali edlula 2000 ngaba ngama-2000 and something yimali ezakuyisela, ngoba eyinye ibail yabhadala directly ngabantu abaefima bebhadalela abantu laba kubona bethatha ama-receipt. So I'm sure abantu laba bona bazahamba bethatha lezo zimali babengazibhadalanga through abameli.
Bakhona yini abalokhu besaphathisa isikhwama sona lesi elasisungulayo?
Abantu baphathisa ngendlela eziningi, baphathisa ngemali, baphathisa ngenyanya, baphathisa ngendlela eziningi. So i-process that is ongoing and abantu balokhu bele-interest yokuthi bencedise lapho kufunakala khona uncedo, njalo benike izinto amasu umuntu obezayi nimingani anibayo, kodwa ngalinceda ngamaplani, ngalinceda nge-consultants, into ezinjalo. So bakhona abantu abalokuzesaphatha.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi wesikhwama esiphathisa ababotshelwe ezombusazwe, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ibandla le-ZANU-PF selithumele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu kwele Israel ukuyafundela ukuqilibezela kukhetho luka-2018. UTswangirai uveze lokhu kobulawayo ngomgqibelo emhlanganweni wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe. Utheba lobufakazi obukhomba sobala ukuthi uhulumende we-ZANU-PF useqalile imicimbicimbi yokuqilibezela kukhetho oluzayo. Kodwa umnumzana Tswangirai uthi uZulu weZimbabwe kamelanga kuvumele lokhu, njalo uthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ilungise konke okulakho ukwenqabela ukhetho olukhululekileyo. Ibandla le-MDCT kanye lamanye amabandla aphikisayo athi uhulumende we-ZANU-PF wasebenzisa inkampani yakwele Israel eyaziwa ngokuthi yi-Nikuv ukuqilibezela kukhetho luka-2013, okuyinto abathi ilakho ukwenzakala njalo ngo-2018. Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi lawa ngamanga aluhlaza.
Bona kuyukhuluma komuntu ovele ebothi mhlawumbe nxa uzadliwa sehle ezama ukudinga ama-excuse ukuthi nxa esedliwe ukuthi angidliwe ngenxa yalokho. Nxa esekulobufakazi yindaba engabuphumisa egcekeni phela njengoba esisho akufanele laphana sibone aqambe labantu bakhona ukuthi bangaphi kwendawo eyizwele yakhona international community la ingenele phela iyobamela abantu labo. Kumele kube lula kube njani. Lokhu nje ukukhuluma nje ngomuntu ofuna ukuvala kuphela nje.
Uthi vele kusobala ukubana seliqilibezele kulolukhetho njalo uthi kuyamangalisa ukuthi kungani lisala ukubana kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Kungani lingafuni ukubana kube lenguquko le?
Akukaze kuyiwe ukuthi kube lenguquko. Inguquko ziyenziwa edalela ephalamenti. Sihlala phakathi lezi zi-alina imithetho yakudala siyifaka ukuthi ihambelele nomthetho omusha lo i-constitution esilayo. Yonke into iyaprogressa kuyahamba. Konke okumalanga ngokuthi kube ne-free and fair election eZimbabwe kuyenziwa ephalamenti.
Uthi njalo ubaba uTswangirai kuyinto eqakathekileyo ukubana uMgabe achiye umbuso kathesi ngoba sehlulekile njalo ukuchiya kwakhe kungaba yinto enhle ngoba kulakho ukuvikela uDlakela. Ungathini ngalolu daba?
Ngoba wena usuyehlekile ngenxa yombono omunye umuntu akwenziwa njalo. Into leyo okuthiwa yi-politics lama-election uhamba ngokuvotelwa unikwa isinqumo ngabantu balusebenzela abantu. Ngakho uba uMgabe wanikwa isinqumo esiphela ngo-2018. So akulomunye umuntu oyedwa nje ome lapho kube kanti uRashiya ngoba lapho nxa sikhuluma ngodlakela ukuthi kuyona wena usufuna ukufaka uDlakela phela elizweni khonokho kulicala khonokho. Ukukhuluma ngendaba zokuthi ufaka uDlakela elizweni elilokuthula kangaka.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo umela ibelandaba mpophoma edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Isicelo seZimbabwe leNamibia sokuthola imvumo yokuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni sesaliwe yiCommittee yeCites ebihluza lesicelo. Kunhlanganiso elwela ukuvikelwa kwenyamazana esezizachabalala eCites. Intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo uthi loba nje esemancane amathuba eminye imizamo engenziwa eZimbabwe ngalolu daba lesisinqumo kuso kusazofanela ukuthi sivotelwe ngamalunga onke eCites singakabi ngumthetho.
Udaba lwezimabhelolo belixoxwa lamhlanje emhlanganweni weCites osaqhubekayo eJohannesburg lusungulwe umphathi ntambo ogatsha lwezemvelo eZimbabwe unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Unkosikazi Muchinguri Kashiri ukubike kwacaca ukuthi iZimbabwe igcine impondo zendlovu ezingamathana ngamachumi esishiyagalolunye 90 tons ezingathengiswa kutholakala amadola izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million dollars. Uthi iZimbabwe ichitha imali eningi ekulondolozeni indlovu ezifika inkulungwane ezingamachumi esishiyagalombili 85,000. Yikho ifuna imali yokuthengisa impondo lezi ukuze isetshenziswe enhlelweni zokunakekela nokuvikela lezi ndlovu.
Effective and sustainable conservation of Zimbabwe's elephants is dependent on establishing.
Ukuvikelwa nokulondolozwa kwendlovu eZimbabwe kweme ekuthengisweni kwempondo zazo ukuze kuxhaswe inhlelo zokuzinakekela nokuzivikela. Limali izasiza njalo ekuthuthukiseni impilo yomphakathi ogcine lezi indlovu.
IZimbabwe ithole usekelo olukhulu emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika kanye lakwele China. Usekelo lwe-South Africa umphathi ntambo ogatsha lwezemvelo unkosikazi Edna Molewa uxwayise ngelithi ukwenqabela izakhamizi ukuthi zithole inzuzo endlovini lezi kuyingozi. kodwa ke banenge abaphikisana lesicelo seZimbabwe leNamibia kukoqela amanyamazwe eAfrica. European Union kanye leMelika lazo beziphikisana lesicelo seZimbabwe lesi. Elebutswana lona yilo elimangalisa abanengi ngokuphikisana lalesi sicelo. Mphathi ndambo wezemvelo kweNamibia umnumzana Pohamba Chifeka laye uqinisekisile ukuthi ukunakakelwa kwendlovu kudinga imali.
The generation of revenues from the sale of elephants products.
Imali etholakala ekuthengiseni izitho zendlovu izathuthukisa inhlelo zokulondoloza ekulaweni ngokungekho emthethweni.
Ngemva kokutholakala kokuthi banengi abasekela iZimbabwe njalo banengi abaphikisana layo, lolu daba lugcine lusiwa kumavoti esilinganiso songamachuma esiyakalombili samanxusa avotele ukuthi isicelo seZimbabwe lesi singemukelwa. Okwamanje sekumele ukuthi isinqumo sale ikomiti siyevotelwa ngamalunga onke sites andubana semukelwe ngokusemthethweni. Kolunye udaba njalo olwendlovu, amanxusa sites alile ukuthi indlovu zonke ze-Afrika zifakwe kuhlandla lakuqala lokuvikelwa obuzokutsho ukuthi ngeke kusavunyelwa ukuthi loba ngubani athengise indlovu loba izitho zazo. Mele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Imihlangano enziwa kanye ngomnyaka enhlanganiso ye-International Monetary Fund kanye le-World Bank lamazwe omhlaba iqalisa kuliviki. Abamele uhulumende weZimbabwe emhlanganweni le ngomphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye losibalukulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka. Bakhona njalo abavele emhlanganiso abavela kunhlanganiso ezizimeleyo abafana lomnumzana Patterson Tsamara, yena olomfu wabo owanyamalalayo ngemva kokuthunjwa nyakenye. UChinamasa uzangena njalo umhlangano wabaphathintambo be-Africa owe-Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa owenziwa kusasa khonapha eWashington. Inhlanganiso ye-IMF kanye le-World Bank zibikwa zethule umbiko zisithi kazisoze zikweletise leZimbabwe enye imali ngaphandle kokuthi liqale libhadale esivele sikhona okwamanje esifika phose ibhiliyoni yamadola, amabhiliyoni alitshumi amadola.
Good Life Talk lamhla sihlaziya isimo somnotho weZimbabwe ngesikhathi umnumzana Patrick Chinamasa umphathi ntambo wezenotho losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ebeseMelika belanda imihlangano lenhlanganiso ye-IMF yona ethi kayisoze inikele Zimbabwe esinye isikwelede njalo. Lithini ngalokho?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318. Uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sekuphume ulwazi olungaphelelanga phezu kwengwalo zemithelo emele ihlawulwe ngomela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika uDonald Trump, omela ibandla lama-Democrats uHillary Clinton emethesa umlando wokunotha ngezithukuthuku zabahola imali encane abahlawula imithelo yabo iminyaka yonke.
Inkundla yokuzilibazisa lokukhulumisana lesihlobo labangane ebulenjini eFacebook iqhubeka iqhelisa umsebenzi wayo ngokwethula inhlelo ezintsha ezifana lolwe Messenger Lite. Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuphathisa labo abadibana lobunzima ukufinyelela ubulembu obulesi isiqhubu esihle emazweni asathuthukayo. Sikhuluma nje solusungulwe emazweni abalisa kwele Kenya, Tunisia, Sri Lanka, le Venezuela.
Kwezempila kahle lamhlanje abezempila kahle kanye loZulu jikelele bathi indlala isibhahile emaphandleni lasemadolobheni okwenza kube nzima ukunika abantu imithi yokuvikela imikhuhlane efana lowama worms lowe elephantiasis wokuvikela wokuvuvuka kwenyawo okumele inathwe umuntu edlile ukuze ingamhluphi emzimbeni. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa kulezinye indawo emaphandleni lapho abongi abehluleke ukunika abantu imithi le ngenxa yokuswelakala kokudla ngemva kokuba abanathe bengadlanga baqaleke abanye bakhuphe okubangelwa yikunathala imithi umuntu elambile. Uhlelo lolu lokuphiwa kwemithi yokubulala ama-worms esiswini kanye lokuvikela i-elephantiasis luphathwe okweviki elizweni lonke jikelele. Kusukela mhla ka 26 Mpandula lwaphela ngolwesihlanu olweviki ephelileyo. Umongikazi unkosikazi Tsitsi Kajunga obephatheke kulolu hlelo kobulawayo uthi indlala ibhahile isingene lasemadolobheni lapho okwakusaziwa njengezindawo abantu abangasweli ukudla khona. Uthi ngenxa yokusilela kokudla kugcine kungenela amakomiti abazali ezikolo ukuze kudingwe imadlana yokuthenga izinkwa kanye lokunathwayo ukuze labo abantwana balenswelo ngakibo bangasaleli phandle kohlelo ngenxa yendlala.
Banye babuya sibile esikolo bengazanga befake ulutho emlonyeni. Bona labo abantwana banjalo ababalisi bebebakhetha bebafika eceleni kulezinye indawo lapho ukuthi nxa kuthiwa khona kula sibili kube kuyekele ukuthi wenzwe ngasoneso sikhathi kusenzela ukuthi khona kuqale kudingwe. Ezinye izikolo zibe zisebenzisa amakomiti lawana wezikolo ukuthi bazame ukuqoqa abangakuqoqa ukuthi kwenzele ukuthi khona kube lokudla okuthile abantwana abangakuthola kwenzele ukuthi nxa sebenatha umsebenzi uhambe kuhle laye umntwana angabi lohlupho.
Unkosikazi Kajunga ugcizelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole imithi ngoba iza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle solunanzelele ukumemetheka kwayo.
Khathesi sinika wonke umuntu labadala. Isizathu yikuthi umkhuhlane lo owe-elephantiasis awuvamami ukubonakala umuntu esesengumntwana omncane eze efika esikhathini esesiba kumbe yi-teenager. Yikho lapho ukuqalisa ukuthi khona kubonakala ukuthi umuntu le problem ulayo ngoba angaba lakho emzimbeni kodwa kungakabi umkhuhlane. Njalo umkhuhlane lo yi-mosquito ethelela esebenza ukuthi abantu bethelelane umkhuhlane we-elephantiasis.
Lanxa uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphathwa ebantwaneni lebadaleni, uMnumzana Sipho Nkala oyisakhamuzi uthi iningi alizwanga imbiko yokuthi abadala labo bayadingeka ukuyinatha bacabanga ukuthi yoneyo yansuku zonke enikwa abantwana esikolo. Uhlupho uthi nguhulumende ongazisi uZulu ngehlelo eziphathelane laye bazwe kuphela ngabasiki bekunda okungayisikho.
Besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo eqale azise abantu sibekwazi ukuthi kulolu tholu nje oluzayenzakala kulokuthi kubuye ngudlu. Sisale singazi kuhle ukuthi i-drug leli lingabe liyingozi njengoba abantu besitsho kubo-Facebook lapha nakubo-intanethi kumbe i-drug nje.
Ukuqakatheka kokukhulumisana loZulu kugcizelelwe ngunkosazana Irene Mthethwa osebenza kunhlanganiso yokuhanjiswa kolwazi kwezempilakahle othi bekungaba ngcono aluba uZulu betsheliwe ngalolu hlelo kuseselesikhathi lokuthi kuzadingakala ukudla abantu balungiselele. Uma Mthethwa uthi icebo elihle ukuthi uZulu lalabo abakwezempilakahle ezigabeni bathole isikhathi sokuxoxisana njalo nje ngehlelo ezizayo. Abantu batho labo okubahluphayo kusese nesikhathi.
Maybe every quarter, every 3 months, i-community ihlale phansi ikhulume ngama-problems ahlangana lawo bephume lembono yokuthi kuyini abangakwenza ukuthi benzeni. belwe le lama problems na la abahlangana la so kuqhakathekile ukuthi izinto zonke sizenzayo kube le involvement kube lokuphatheka kwani kwama communities kube lokuphatheka kwabantu yibo kumele bebe ku forefront yibo kumele be take a charge of their health.
Lancabu kuye kwaphathwa inhlelo zokupha abantu imithi yokubulala ama-intestinal worms ikakhulu ebantwaneni kwiminyaka edluleyo. Bekungokwakuqala ukuthi abantu bathole umuthi wokulwisa i-elephantiasis, lo mkhuhlane obangela ukuvuvuka kwezitho ezifana lembala, ingalo kanye langasese kwabesilisa utholwa yimiyane eyabe ithe yaluma olawo yasisiyaluma omunye njalo obengelawo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje sokusele amaqembu amane kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yama quarter finals edlalwe ngempela viki. Njalo uhlelo lokubala amaqembu azaxekwa njani kusigaba sama semifinal luzaqhutshwa kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-semifinal ngabalisa elenkezi Platinum Stars lona elinqobe elethulothu nge-4-1 ngomgqibelo, eleHarar City lona elitshayele ZPC Kariba nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa ngomgqibelo njalo. Ikanti kumidlalo yangesonto iqembu le-FC Platinum linqobe eletriangle nge-1 kanya, kuthi ele-Highlanders litshayele Haumine nge-4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League yethule umbiko othi uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kusigaba se-semifinal luza kwenziwa kusasa esigodlweni iHarare. Amaqembu athi ele-FC Platinum kanye lele-Highlanders axotshanisa impala ezimbili njengoba elethuba lokuphakamisa isicoco se-league njalo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthi isifiso sabo ngesokuba benelise ukuchapha la kusigaba esilandelayo.
We know the semi-final, yes, and we will see which one we have to play, but we will see.
Sesingenile ku semi-final okusho ukuthi sokusele amathimu amane. Thina njengeqembu sikhangelele ukuthi siqhubekele phambili siwine semi-final, kodwa asikabi kwazi esizadlala laye. Kodwa okwakathi sithina lo esehlangana laye, hayi sizabona ngakho.
Umbiko okhitshwe inhlanganiso ye-PSL uthi kuzafakwa kwamaphepha alotshwe amagama amaqembu la amane embizeni, kuthi iqembu elilegama elidotshwe kuqala kube yilo elizadlala leqembu elilegama elizabe liphume sekudotshwa okwesithathu. Lokhu kutsho uba iqembu elilegama eliphume embizeni lisendaweni yesibili lizadibana leqembu elilegama elizadotshwe ekugcineni. Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola amadola zinkulungwane ezingamashumi esikhombisa lanhlanu, kuthi elizadliwa kufinali lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Lawo azehluleka ukuchapha kusigaba se-semifinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawo adliwe ngempela viki edluleyo kusigaba se-quarter final azathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Ikanti lawo ahlaphelelwa ngumphako kusigaba se-first round azathola inkulungwane ezilishumi kuphela. Iqembu leHarare City yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye, njalo lithe ngokunqoba kwalo lokhu lamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani, wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo.
Abaphila lobugoga bakhala ngokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo.
Isicelo seZimbabwe leNamibia sokuthola imvumo yokuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni saliwa iCommittee yeSites ebihluza lesi sicelo emhlanganweni wayo kwele South Africa.
Selingenile kuma-semifinal omncintiswano we-inkezo yeChibuku Super Cup iqembu le-Highlanders.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa nguChris Gande.
Lo nto ungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.